ngokutsho kwezakhamizi zika-Ward 18 lapho isiphepho lesi esibikwa sihlasele ngamandla. Abanye abagoqela abantwana lasebekhulile basesimeni sokudinga usizo lokudla, izembatho kanye lengalo yosizo lokwakha kutsha. Umnumzana Kenny Sibanda oleminyaka engamashumi ayisithupha lanhlanu 65 yokuzalwa uthi kwakhe umuzi isiphepho lesi sitshaye salothisa.
Ngikhuluma kanje nje beli akulungisekanga kuhle ubusuku. Kathesi yiko lapha engizama ukuthi ngithi ngizama ukuthi ndungise khona. Ekulaleni lapha, hayi kube luhlupho sibili ngoba sibe siqonda ukulala kiyo wona umbheda wona lo oyakuthanjiswe izulu. Ukulala nje kuphela ukuthi kade uzaqondanga, akula lapho uyaqonda khona.
Omunye njalo okhalayo ngunkosikazi Liznet Dube weMangweni munye.
Vele into yonke vele akula lutho oluphilayo. Konke kumanzi, akula lutho vele oluhle. Ngoba amazenge wonke aphume akuwa phansi, umdulu akuwa phansi. Vele asisebunzimeni khonapho obungamanga ukuqonda. Asisakwazi ukuthi singaphephela ngapi. Singabantu nje.
Esinye njalo isakhamuzi sentunya umnumzana Dark Sibanda uthi behlelwe ingozi le bona bengekho besenkonzweni, cede wafica umuzi wakhe kanye lowabomakhelwane sekulucaca.
Umakhelwane lapha kuphume amazenge amabili, then uphahla lonke luthetho lalahlelwa phandle. Impahla zimanzi, akula mpahla omile, zonke impahla zimanzi. Isikhathi ufika mna ngivelelo zinezi enkonzeni thothi abantu vele behlezi bebuthene kokunye ukuze ongamadumbadumba.
Ongukhansila walumango umnumzana Stanley Torima uthi izikolo ezigoqela iSt Francis Primary School leDetema Secondary School ziquphulwe uphahla, kwabhidlizwa ingwalo kanye lemitshina yokufunda ama-computers.
Ama roofs for two blocks at St Francis wonke athethwe lomoya. Phakathi kwama-classrooms angkhona kade kule furniture, kade kula ma-computers, kade kula mabhuku abantwana besikolo. Amabhuku lawa wonke asemanzini, aphakathi kwamanzi.
UTorima ucela ukuba abantu kanye lohulumende belule ingalo esithi izinga lenswelo kulumango liphezulu kakhulu.
Abanye bangkhona abalawo amandla ukuthi bengakwanisa ukuthi bepangise ukuthi vethole ukuthi izindlu zabo ziyakwe kutsha. Uyabona amabhuku onke nxa engasekho, ukucalisa umnyaka waka-2024 kuzabe kunzima kubabalisi labafundi.
Umphathintambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo utshelela umsakazo ukuba ubengakasizwa lesi sehlakalo, kodwa uthembise ukuba phezu kwalokhu ngokutshetsha besebenzisana labohlangothi lokunwanzwa kwabathinteka engozini ezinje olwesivu Protection Unit kanye leWange Rural District Council. Isehlakalo sedethe silandela njalo enye inkemenkeme eyenzakala esihonqweni seWange National Park, lapho ababona ngokukhuselwa kwemvelo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bebika ukuba sekufe indlovu ezifika phose ikhulu kusukela ngenyanga kaMpandula, kwafa lezinye inyamazana ezigoqela inyathi ngesizathu sokuguquka komkhathi iclimate change ebangela ukusweleka kwamanzi kanye lamadlelo. Kunje eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe womhlaba emhlanganweni wokuhlaziya ngezokuguquka komkhathi owe-United Nations Climate Change kwele-Dubai, kuxoxiswana ngenhlupho ezifana lalezi kanye lendlela zokuzivikela kulokhu. Studio 7 ngisedede ngingunokuthaba Dlamini.